Izibhedlela zakoBulawayo lazo zonke nje izibhedlela zeZimbabwe ukuguqela la engutsheni zihlangana lohlupho olukhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukudla. Siyananzelela ukuthi lanxa usiya kwezinye izibhedlela vele ezikhona koBulawayo, ukudla okuphiwa khona phana yilokhuyana ukuthi lawe kuyakuthiya ukutshaqisa umzimba. Ngakho-ke nxa ingutsheni icela ukudla ezisontweni iqondile, ngenxa yokuthi indawo leyana igcina abantu abangaphilanga kuhle. Ngakho-ke kuyabe kufuneka ukuthi badle ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo-ke kuveza sobala ukuthi izibhedlela zakithi ziyasilela nxa sikhangela indaba zokudla, lokunye nje ngoba le mithi ivele iyasilela.
Abantu abaningi Dube bakhala ngokuthi uhulumende udlalisa imali emele ukuthi nga iyasebenza kunhlelo zentuthuko esifana lezezibhedlela. Simbone esipha abaphathi intambo bakhe kanye lamalunga ephalamende imali engena kuzigidi lezigidi zamadola emelika. Ngokunjalo abantu bathukuthele bathi imali leyo ibiza phathisa kakhulu ngayihambe kunhlelo zezibhedlela lezinye inhlelo zikaZulu. Ungathini ngalokho?
Abameli bethu bonke kungakhathaleki ukuthi bakuphi ibandla, iningi labo kabaqakathekisi ukuthi bakhangele ukuthi kuyini okufunwa ngabantu. Siyananzela ukuthi nxa sokubuya ezimalini akulaza ukuthi umuntu uruling mbu opposition party, bonke baye beqakathekisa ukuthi lokho abakutholayo kube ngokwabo. Ngoba ngabe kuthiwa i-opposition kumbe sithi abakuruling party baqakathekise ukuphila kwabantu, beziza kunanzelela ukuthi leyo mali kade bezayiphiwa mhlawumbe bebezathi kabayifuni kumbe bengayithathi, kodwa bayihambise ezindaweni ezishiyashiyeneyo. Ngoba le imali ekhulunywa ama-$40,000 yinkalakatha yemali yokuthi nxa abantu befuna ukuncedisa indawo ezinjengezibhedlela bekuyasala sibili kuthe kwavuka kwathi khwashi. Kodwa ngenxa yokuthi sokubuya emalini bonke bongu-270 kakho the yena kayifuni leyo mali, bonke bayayithatha, okutshengisela ukuthi nxa sikhangela abantu nje bonke jikelele abayibo esingathi bakhethiwe, nxa sokubuya emalini kakho ngathi wehlukile komunye, bonke bayazifananela, bonke baqakathekisa ukuthi okungena esikhwameni sabo kuyini. Ngoba ngabe kuthiwa siqakathekise ezempilakahle, ezemfundo, ezamanzi, beziza kuthi hayi imali le nxa siyimultiply ngo-270 ama-$40,000 layo imali eningi kakhulu ukuthi singathi uthukisa izigaba zethu. Kodwa ngenxa yokuthi iningi labantu elingena ezikhundleni lingenele ukuthi liyesutha liphumelele ligabhulile, yikho-ke silapho esikhona namhlanje ukuthi izibhedlela zethu ziyasilela ukudla, izibhedlela zethu ziyaswelela emithini. Kodwa abantu nxa sokutheka bathatha imali, hayi bayithatha bechelisile, bakhohlwa ukuthi abantu babakhetheleni besuke ezigabeni zabo.